Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 30 Mphalakazi 2020 ngokhathethe Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
mina ngimi izindaba ezimnandi lezo kudluliselwa phambili kwezikolo kunje siphuma ku festive season imali yakhona ibivele ingahlangani ukuthi sizame ukuhlanganisa izinto zonke eziyabe zidingakala ezikolo kulezi ezethu eMathebeleland bezivalwa ngenxa ye-COVID omatopo o-John Talak Club.
Ukuvula kwezikolo obekukhangelelwe mhla ka-4 zibandlela sekumisiwe kungenxa yokuqonga kwenani labantu asebetholakale bele-COVID-19 eZimbabwe. Abagoqela uNkosazana Thokozani Khubeni, omunye wenkokeli ye-MDCT osanda kukhethwa ukuba umkhokeli we-MDCT uMnumzana Douglas Manzora, lamhla wethule amagama enkokeli entsha ezabe isabambe intambo.
Abakulimala abantu basikezwa amarekhodi okulimala kwabantu because abantu they are being evacuated from endaweni zabo lezi ababehlala kizo emaklenzeni ngesikhathi se-cyclone lana eyadlulayo idayi.
Izulu elilesikhukhula i-tropical cyclone Jalani seliqalile ukuna esigabeni se-Manicaland lapho eselidilize khona ezinye izakhiwo lawisa lezihlahla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Omunye wenkokheli yebandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khubhe ubika ukubana usehloliwe watholakala elegciwane le-COVID-19. UMakhubhe wazise ngesimo sakhe lesi ngakulobe enkundleni yokuchumana eye-Twitter esithi kunje usezivalele emzini wakhe akasahlangani labantu ku-self-isolation. Sebefika inkulungwane ezedlula ezilishumi lantathu 13,325 asebehloliwe bafunyanwa bele-COVID-19 eZimbabwe. Abasinde kulo mkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lanye 11,067 wabulala abangamakhulu edlula amathathu lengxenye 359. Izwekazi le-Afrika khona i-COVID-19 ihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2.7 million. Yabulala inkulungwane ezingamashumi edlula ayisithupha 64,067. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula athoba minembili 82.1 million ababanjwe ligciwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.8 million. Ukuvulwa kwezikolo obekukhangelelwe mhla ka-4 zibandlela sekumisiwe kungenxa yokuqonga kwenani labantu asebetholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Kodwa abantwana ababhala imihloliso babikwa bezaqhubeka bebhala ngensuku zonalezo ezivele zihleliwe izikolo zingakavalelwa ikhefu lekhisimusi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kubikwe yisikhulumeli sogatsha lwezemfundo olweprimary and secondary education, uMnumzana Thawungana Ndoro.
That in light of the surge in COVID-19 infections, as well as the threat posed by Cyclone Chalang,
ukwazisa abafundi nabazali ukuba ngenxa ye-corona asisenakuvula izikolo njengoba ubethile ukuthi kuzovulwa ngomvulo ozayo. Abantu abazovula uthanda ukwazisa kuzobhala i-Form 4 le-Form 6 mhlaka 5 zibandlela baze beqeda mhlaka 5 Nhlolanja 2021. Izikolo ezinye zizolazisa ngokuya kwesikhathi.
UMnumzana Themba Kuyemoyo, umgcini sihlalo weLupane, kuhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS, uthi uhulumende kalungise iholo labo bengakaze bavule izikolo.
Thina njenge-ATUS sithi uhulumende kame ukuvula izikolo azalungisise konke okuqondane lokuvikela abantwana lababalisi. Okunye ubuhulumende ukuze izikolo zivule banikeze ababalisi i-US $520 ababevele beyihola ngo-2018. Okuningi lokhu kulizaba, ngeke kusincede ngalutho.
Unkosikazi Bekezela Chuma, umzali, wamukele ngenjabulo enkulu ukudluliselwa phambili kokuvulwa kwezikolo. Uthi lokhu sekuzabapha isikhathi esifaneleyo sokulungisela abantwana.
Mina kimi izindaba ezimnandi lezo kudluliselwa phambili kwezikolo. Kunje siphuma ku-festive season, imali yakhona ibivele ingahlangani ukuthi sizame ukuhlanganisa izinto zonke eziyabe zidingakala ezikolo. Okunye njalo esikubonileyo ukuthi izikolo eziningi kakhulu lezi ezethu eMathebeleland bezivalwa ngenxa ye-COVID, omatopo o-John Tala Club. Kodwa ngibona ngani khathesi uhulumende sezabalaye lesikhathi eside esifaneleyo esokuthi alungisise ukuthi bonke abantwana laba abalisiwe bephephile ku-COVID-19.
Umnumzana Thomas Ndebele, umzali womfundo obhala imihloliso, ukhala ngokuthi kabalayo imali yokubhadala indleko zabantwana ngesikhathi belinde ukubhala imihloliso ngenyanga kaZibandlela.
Lesi lukhathazeka kakhulu. Abantwana babuyele ama-boarding schools ababhalayo u-form 4 no-form 6. Thina isifiso sethu bekuyukuthi abantwana behambe esikolo ngama-days lapha ababhala khona ama-exams. Kukanti-ke abaphathi ezikolo bathi abantwana kumele bebuye izikolo zivula behlale bemelele amaphephana la amabili ukuthi bawabhale beze bebuyele nxa sebeqedile. Isibona ngani kuyabe ku-too costly kakhulu. Kukanti-ke umbono wethu esiwufisayo lo abawufuni ngoba bathi nxa kunjalo abantwana kababuyele ama-COVID-19 results atshengisa negative every time bezobhala. Sibele ngazathi
kumbiko owethulwe lugatsha lwezemfundo, uhulumende ukhuthaza abafundi labazali ukuthi baqhubeke bephambili bezivikela ekuthelelweni umkhuhlane we-COVID-19 ngokulandela zonke iziqondiso ezabekwa nguye elandela izenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization i-WHO, okugoqela ukugqoka ama-face mask laloba izikolo sezike zamiswa ukuvula ngeviki ezayo. Lumbiko oqhubekela phambili ukhuthaza abaphathi izikolo ukuba baqhubeke besenza amalungiselelo okuvulwa kwezikolo kanye lendlela zokufundwa ebezisetshenziswa izikolo zivulwa ngompandula lonyaka kungakayiwa kukhefu leKhisimusi. Ababhala imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bayavula izikolo ngolwesibili oluzayo mhla ka-5 Zibandlela begqiba mhla ka-5 Nhlolanja. Amalanga okuvula kwabanye abafundi azakwaziswa nguhulumende ngokuya kwesikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izulu lesikhukhula i-tropical cyclone Chalani seliqalile ukuna esigabeni seManicaland lapho eselidilize izinye izakhiwo lawisa lezihlahla. Umnumzana James Brown osebenzela eManicaland uthi izulu leli eliza lomoya omkhulu liqale ukuna kusihlwa. UBrown uthi abanye abantu abathinteke ngengozi yezulu lecyclone Idai sebesusiwe endaweni abahlaliswa khona ngoba amatende abo asephetshulwe ngumoya. Sebehanjiswe ezikolo lakwezinye indawo ezilemiduli eqinileyo. Izulu leli likhangelelwe ukuna lasemhlubulweni weMandebeleni ikakhulu kobulawayo. Uhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko luthi abantu okumele baqaphele kakhulu izulu leli ngabahlala emizini egoqela iCowdrey Park, Phumula South, Old Phumula, Nkulumane, Nketa, Queen's Park lezinye indawo. UBrown uxoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7.
Umoya yiwo ongani uyenze i-distraction oyeningi kakhulu ngoba ubona izihlahla ezamagumtree zisentini ziseduze legumtree plantation yetigigari. Izihlahla yizo eziwayo esezivale imigwaqo njalo ama-incidences esesike nawo kubendlu A1 esihluphi lamazengi lebhawa kathesi esisanda kuthola iripoti yangikhona ukuthi sekulebhawa la ekhuphuke amazengi.
So singathi abantu akula sebelimele khonapho yini? Kume njani?
Abakulimala abantu basikezwa ama-reports okulimala kwabantu because abantu they are being evacuated from endaweni zabo beza babehlala kizo emasendeni ngesikhathi se-cyclone leyana eyadlulayo Idai.
singathi kuzima kanganani konapho kubhekane labantu.
Ubunzima obhekane labantu kathesi ukuthi abantu bese besuke emathendeni, abanye bomele bezikolo, abanye bomele ehoteleni, abanye bomele kwenye center okuthiwa yi-population center, so abanye nezinye i-resistance ukusuka emathendeni, but eventually kathesi emathendeni akuphela bani.
So nxa bephuma emathendeni baya ngaphi?
Kuma-centers wona lawa lapho bazagcinwa khona until kubonakale ukuthi i-cyclone isiphelile.
Ye, akusithele sibile ngokujulileyo sibile ukuthi izulu leli lime njani isimo salo khona manje.
Izulu leli libuya imiphezu lilesikhathi sokuthi liyana for about 2 hours lisina silibi lotana oqinileyo, kodwa inkalakatha ekhona ngumoya, ngoba sibona umoya yiwo owisa izihlahla, yiwo oba le-distraction yokudiliza lezindlu.
Ye, singathi ye qhubeka phambili usitshele sibili ukuthi pho nxa kulo moya onjalo abantu benzani khona manje, njalo lani liyenzani okwamanje, isemsebenzini kumbe alikho emsebenzini?
Okwamanje thina sisemsebenzini and emsebenzini asikaboni lito olubi since lathi siyenzile ama-evacuation systems wonke esiwaceliwe, kodwa izakhamizi yizo ezilokhu ezibonakala sebegcwele ezimoteni zabo sebebuye ngapha kuma-highland okuthi emabhrosa akhona afakile izimota labo balindile khonapho ukuthi babona ukuthi kuhamba njani. Kodwa sijezwa ukuthi i-area yenkambi inkambi izindlu ziyadiliza ngkhona ngale nezihlahla ziyabahlasela.
Singathi-ke nxa ukhuluma ngabantu abangani okwamanje babhekane nohlupho lolu baningi kanganani?
Okwabantu khathesi ababhekane nohlupho lonolu enkangu ngibona ngale lapho kulama-shops, but they so believe ukuthi ama-structures ama-shops aqinile, so yikho abagijimela khona. So i-accountancy yabo kahle kahle ukuthi aba-affected labanga-affectwanga ngobani ayikabi khona, asikabi lesiqiniseko sakhona njengobana ema-shop kugcwele abantu bagijimela ezitolo.
Umnumzana James Brown ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma enkundleni eye-Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele. Osanda kukhethwa ukuba ngumkhokheli we-MDC team Mnumzana Douglas Monzora lamhlanje wethule amagama inkokheli entsha ezabe isabambe intambo egoqela unkosazana Thokozani Khube, u-injiniya Elias Mzuri, Mnumzana Morgan Komiji labanye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Wamukelwe ngenjabulo enkulu yilabo akade bezofakaza ukuthatha kwaMonzora isikhundla sakhe sokuba umkhokheli omutsha we-MDCT ngemva kokunqoba kukhetho olwenziwe ngempela viki, lanxa akade encintisana labo besithi kabayamukeli impumela yalolu khetho njengoba lungaqhutshwanga kuhle, besithi kube lokuqilibezela okukhulu. UMonzora utshele umhlangano lentathela izindaba esigodlweni se-MDCT ese-Harvest House lapho abekade ezozibika ebandleni lakubalandeli bakhe ukuthi inkokheli yebandla khona izohlala phansi ikhulumisane ngokuthi kuqhutshekelwa phambili ngayiphi indlela.
The vice president elected at the 2014 Congress remains vice president of the party.
Yenalo wakhethwa ukuba ngumsekeli womkhokheli webandla ngonyaka ka-2014 nguye ozakwala ekulezo sikhundla. Ngizongenisa umcabango wami kwabe-National Council ukuba lapho kukhethwa umsekeli womkhokheli wesibili kube ngu-injiniya Elias Mduri obekwa kuleso sikhundla.
Wengeza ethi injongo yakhe okwamanje ikumanyanisa wonke amalunga ebandla kubuyelwe esimeni sakuqala lapho ibandla le-MDC kwakuyilona bandla eliphikisayo elikhulu lingacezukanga njengalokho eliyikho khona manje. Enye ingcwethi kwezemithetho usikhwicamfundo Love Momaduku encwadini yakhe ayilobele inkokheli ye-MDCT uthe okukhona ukuba ukhetho lwenziwa njengalokho okwakunqunywe ngumthethwandaba we-Supreme Court kwancintisanwa kwaba lempumela emgceke, okusekelwe ngomunye wabaphatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu phezu kwesisekelo sombuso ye-hashtag this constitution, unkosazana Abigail Mupambi.
angiboni mina ukuthi into le ukuthi umakhuphe usuke wagijima wathatha isikhundla sakhe esayizolo osesithi uyanalifaya uDouglas Monzora iphumelela angatsho nje kodwa okusalayo bakithi ufuze singachabangi kumbe esenza izinto ngama emotions nginje mina at individual capacity angiboni sibili ukuthi uDouglas Monzora bengingathi bengimsupporta at personal level but lapha sesidinga ukuthi sizwisise ukuthi ukhetho khathi kudemokrasi uhamba njani ukhona oluzayo ukhona owinayo
kodwa uMonzora uhle waphanga wasola abenze udlakela oluqondiswe kumakhuphe emveni kokukhalala kwakhe umhlangano okhetho lolu obusewetheleni eye HICC eHarare.
We do not have room for violence.
Asilifuni udlakela kuleli bandla thina. Siyasidanisa ukuzwa kuthiwa sekusetshenziswa amanye amagama angalunganga. Aseqondiswe kumakhuphe. Asiwelelani lakho lokho thina. Ubukhokheli bami kabuyi kuvumela inzondano. Asifuni ukukhethana ngokuthi umuntu ungumama loba ubaba. Uhlobo kanye lokuthi uvela kusiphi isigaba. Layiloba yiphi indlela engasetshenziswa kulokho.
Kodwa isikhulumeli secele le-MDC elisekela umakhuphe. Umnumzana Khaliphani Phukeni uthi luyethusa udlakela olube khona ngesikhathi sokhetho.
Into esiyibonileyo sonke ngesonto ishaqisa umzimba, asingeke siyithanda, ngeke siyifise. Angicabangi ukuthi makukhethwa upresident welizwe ungavuma ukuthi akhethwe ngendlela enjalo, sithi hayi ngupresident ukhethwe kahle sijabulile.
Kwasekelwa ngesinye isakhamuzi sedolobheni leHarare, umnumzana Thafazi kwaChigandiwa.
Isehlakalo sokutshaya kukamama wamakhuphe kuCongress yisehlakalo esidabukisayo kakhulu esitshengisela ukuthi thina njengamazimbabwenzi hayi asilanhlonipho esiyinikanayo ngoba thina sabe sikhanyelele kuyibo laba ama-politicians ethu abanjengamama wamakhuphe lakukomithi bona labo laba Monzora kodwa nxa bekwanisa ukusitshengisela ukuthi bona bakwanisa ukuyenzana njalo phambi kwamehlo abantu kutshengisela ukuthi hayi akulanto ephumayo. Akula khanyelelo esingaba lalo thina njengamazimbabwenzi ukuthi siyakwanisa ukuguqula ilizwe lethu.
UMonzora ugcizelele ukuba akula nkokheli ezosuswa esikhundleni akhethwa kiso ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano weCongress ngomnyaka 2014 ngaphandle kokuba izisusa yodwa ngokuthanda kwayo. Bebekhona abasekeli baleli bandla abalezikhundla ezijiyeneyo njalo bebetshengisa usekelo lwabo ngengoma ephakamisa uMonzora njengomkhokheli wabo.
Maitiro Gukula Izenzo Ezoko.
Nimele Studio 7 ngise Harare ngumevis Gama.
Umongameli Donald Trump uthi ufuna ukuhlolisiswa amavoti kwezinye indawo esabelweni seGeorgia lapho konqoba khona umnumzana Joseph Biden owebandla lamademocrats. Ukhetho lwemelika olwenziwe ngenyanga edluleyo kalwezi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump uviza ukuthi kuhlolisiswe amavoti endaweni ezijeneyo eGeorgia loba abavotela umongameli ababizwa ngokuthi Electoral College sebevotele uBiden esabelweni lesi. UTrump uthi kumele kudingwe abantu abavotayo kuhlolwe ukuthi yibo ngempela abaphatheka kukhetho lukamongameli. Kodwa abaphathintambo bezokhetho eGeorgia bathi uTrump uchitha isikhathi esethula imibiko engapheliyo engamanga ngokhetho lukamongameli enkundleni yokuxhumana eTwitter. Abalandeli bakhe bayamsekela besithi ukhetho lwebiwa libandla eliphikisayo. UBiden ulama electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232. Imithethondaba emningi ithi akula bufakazi obuveza ukuthi ukhetho lolu lwebiwa libandla lamademocrats. Baningi abathi uTrump sokumele aphume esikhundleni. Omunye wabo umnumzana Gabriel Ndebele.
Lokhu kaDonald Trump lokhu akula nto azayenza lokhu sokuliphupho nje
ukuthi umuntu nxa evele ephupha angaza kume ingabeli yamekela nje aphuphe kudlule ngoba kula nto azayenza kula ngoqhuku aza kuyayenze futhi njengoba sekehlule imithethwandaba yonke yangaphezulu yonke kambe leyo uyoza guqula lolu khetho uyakuguqula ngobani yena akaziphumele nje ayizivolele okunye athiyane lojoseph aqalise umsebenzi wakhe mhlaka 20 uyesimelele ukuthi sibone ukuthi yena uzakwenzani.
Umnumzana Jabulani Nkata ohlala esiphezini esabelweni seMaturin South layo yakulandela okwenzakala eMelika.
Akaphume ufuna ukusifundisela abakhokheli umkhuba omubi owokwalela ezikhundleni. Akaphume nalowo waserussia lomngani wakhe bathi ubando bathi uputin kunini lo mdale lapho kati akwenziwa khetho yini erussia. Akashiye laye lo akaphume laye lo umngani wakhe abaphume bonke. Hayi lo mdala lo akanamahloni kumele alide by example lo mdala mani udliwe lukhetho akaphume.
Ukusenzana nakhethi wemoyo uyakusekela lokhu.
Nginanzelela ukuthi mhlawumbe laba bantu ababasibusayo sebananzelela ukuthi kumnandi ukuhlala esikhundleni kanti njengoba kule balelithi kusinwa kudedelwana ukutheni ukuthi avume ukuthi laye udliwe kanti vele waye bantu singavumi ukuthi sidliwe phela ngeke uze uhlale vele uwinile nsuku zonke. Abantu baqala bekuthanda bagcine bengasakuthandi ngokwenza kwakho. Useyangisa umhlaba wonke jikelele ngokwenza lokho asekwenza uTrump. Okanye kavume ukuthi udliwe. Akakuvume lokho ukuthi udliwe. Akumsizi kuzomsiza ngani ukuyalela endaweni kodwa wena abantu bengasakuvotelanga. Uzabe sehlezi phela okwenkani. Esehlezi ngodli.
Abalandeli bakaTrump abaningi bathi ukhetho lolu kumele luphindwe zonke indawo lapho kwakunqoba khona uBiden. Abanye babo balungiselela ukutshengisela eWashington DC mhlaka 6 Zibandlela bekhonona ngempumela yokhetho lolu. Idala leHouse of Representatives leSenate akhangelelwe ukuthi azavala amavoti awenziwe yi-Electoral College ngosuku lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukip Stube.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela owenziwa yizizalwane zeZimbabwe ezezihlala kwamanye amazwe. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Sokwedlule iminyaka leminyaka ele Melika nele Vietnam lapho amazwe la ayelwisana kakubi empini eyabulalisa abaningi eminyakeni yabo 1960 lekuqaliseni kwabo 1970 amasosha eMelika asebenzisa izigidi lezigidi zemithi yetshefu yokutshabalalisa amagusu lapho amasosha ayesetshenziswa ngamasosha kwele Vietnam wokucatsha la kuwo. Umuthi owawuvame ukusetshenziswa wawubizwa ngokuthi Agent Orange owawulungiswa ngemithi enjenge-dioxin osusaziwa ukuthi uyingozi kwezempilakahle yabantu kanye lemvelo jikelele. Limpi phakathi kwele Melika lele Vietnam lokhu yagqitshwayo amazwe lawo mabili asebele ngqubekela phambili ekuqiniseni ubudlelwano obuhle okwaze kwakhokhelela ekuthini abe lezigodlo zabameli ngomnyaka ka-1995. Okwamanje amazwe lawo mabili aselobudlelwano obuqinileyo kwezokuthengiselana kanye lemisebenzini yezenotho. Ayasebenzelana njalo kunhlangothi zokuthuthukiswa kwesayensi, imitshina yakulezi nsuku yethekhnoloji, kwezemfundo, kwezokulondolozwa kwezemvelo, kwezempilakahle, kwezomvikela kanye lokulungisisa amaphutha enzakala ngesikhathi sempi. Ukusebenzelana kwezokulungisisa umonakalo owadalwa kwezomvelo lapho kutshabalaliswa amagosu ngetshefu yomuthi owe-Agent Orange ngokunye okubemqoka ekulungisiseni ubudlelwano bamazwe omabili. Ngokucela kukahulumende wele Vietnam, Uhulumende esebenzisa uhlangothi lwakhe olwe US Agency for International Development kumbe USAID wavuma ukuqhuba umsebenzi wokugezisa lokuhlambulula ekhipha ichefu e-dioxin esilindweni sendizamchina ese-Danang Airport esafafazwa kakhulu ichefu le ikakhulu eyasalela ilokhu ikhona emhlabathini ngemva kokugqitshwa kwempi phakathi kwamazwe omabili. Lo msebenzi ukuze wagqitshwa ngomnyaka ka-2018. Indawo eyalandelayo wokuqhutshwa umsebenzi munye ngumango olenkamba yebulasemoyeni e-BOS. Lapho ke okwakugcinelwa inqwabanqwaba yejefu le e-Agent Orange. Ingakasetshenziswa kwezinye indawo zonke lapho okwakulwelwa khona impi ye-US Vietnam War. Okulapho njalo okwasala isilinganiso esikhulu sale ijefu kwele-Vietnam. Uhlangothi olwe-USAID luthi lulethemba lokuthi lumsebenzi wokulungisisa umonakalo wejefu eyayisetshenziswa kwele-Vietnam uzagqitshwa ngemva kweminyaka elithumi elandelayo. Ngenyanga edluleyo ekaLwezi, umqondisi wohlangothi olubona ngokulawula amacebo emsebenzi wezomvikela, National Security Advisor Robert O'Brien, ubike ukuba i-USAID izakhupha ezinye izigidi ezingamachumi amabili zamadola 20 million okuyimali ezasetshenziswa kuhlelo lokuqhuba umsebenzi wokulungisisa umonakalo owadalwa yile ijefu emangweni olenkamba e-Ben Hur Air Base okukhuphule imali ezasetshenziswa kulo msebenzi kuzigidi ezilikhulu lezilichumi zamadola i-$110 million. Ngeminyaka engamachumi athile edluleyo, besisempini silwisana kuluthuli. Kodwa namhlanje ubudlelwano bethu sobuqinile ikakhulu ukusebenzelana kwethu kwezomvikela. Kutsho unobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Mike Pompeo. Uqhubeke wathi, kusukela sigqiba limpi sesibumbe ubungane lobuhlobo obolokuhloniphana lokuzinikela ukuthi kungaphindi kwaba lenzondano lokuxabana okunjengalokhuyana okwaba khona eminyakeni edlule njalo sikhangele elakusasa lalobo budlelwano elihle. Elemelika lithi lizinikele ukusebenzisa lohulumende weleVietnam ukupholisa amanxeba adalwa yile impi lokuqhubeka iqinisa ubungane osobukhona phakathi kwamazwe omabili kunhlangothi zokuthuthukisa ezenotho ezamasiko lezomvikela. Umsebenzi we-USAID wokulungisisa umonakalo owadalwa ijefu e-dioxin e-Ben Hur lase-Danang ubuqakathekiswa okwezinga laphezulu ngenhloso yokuveza ukuzinikela kweMelika ekuqiniseni ubudlelwano bamazwe omabili phansi kohlelo lwe-US-Vietnam Comprehensive Partnership.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weleMelika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Sineke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ukuvulwa kwezikolo obekukhangelelwe mhla ka-4 zibandlela sokumisiwe. Kungenxa yokuqonga kwenani labantu asebetholakala bele COVID-19 eZimbabwe, abagoqela uNkosazana Thokozane Kuphi, omunye wenkokheli ye-MDCT. Usanda kukhethwa ukuba umkhokheli we-MDCT Mnumzana Douglas Monzora. Lamhlanje wethule amagama inkokheli entsha ezabisabambe intambo. Izulu lesikhukhula eletropical cyclone Jalani libikwa seliqalile ukuna esigabeni seManicaland lapho eselidilize ezinye izakhiwo lawisa lezihlahla. Olivalelisayo, Professor Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.